eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
ibe khona for a week ibuyinyamalala o kubuye kugcwala idiesel, ipetroli ingabi khona, kumbe kube le petroli idiesel ingabi khona. So into yangkhona i-very erratic, okungayenzi ukuthi ngabe uyavuma evelelebele yemali ekuthi kwenelisa ukustokha i-fuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kwi-problem enabe yebakhona.
Udubo lokusilela kwamafutha ezimoto awephethulo lulokhu luqhubekela phambili lanxa uhulumende esithi usethenge amaningi, njalo uhlupho lolu luzaba nganeno ngale impelasonto.
Ninye lesigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa ukuthi sokungokwani manje, ukuthi izesi sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho, ukuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho, atshone engekho, elale engekho, evuke engekho, thina sasebenza sikhathi bani.
Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lokwabelwa amagetsi osoluqoqwe ngabenkampani yezesa. Ukuhlelo Woza Friday kulivikisi lomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabuke. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Usiba lukhulu webhanga lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Manguta, utshele iStudio 7 namhla ukuthi uhulumende usethole imali yezigidi ezingamashumi amahlanu amadola i-$15 million yokuthenga amafutha ezimoto awephethulo, njalo kukhangelelwe ukuthi abe esekhona emagalajini wonke kuyonale impelansonto. Uthi imali le ngeyama-lines of credit abe selungele ukusebenza, njalo amanye azavuthwa ngemva kwamaviki amabili. Ubegcizelela amazwi kamphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Joram Gumbo namuhla kulandela umhlangano wedalele ikhabhinethi izolo. Umnumzana Gumbo uthi obekubangela ukuswelakala kwamafutha ephethulo yokuphuza kukahulumende kubhadala amankampani akwamanye amazwe athenga la mafutha, kodwa wona amafutha ekhona. Uthe ukusilela kwamagetsi kubangelwa ukuthi amanzi asemalutshwana edamu le-Kariba, njalo amalahle ewange power station awatholakali lula. Wengezelele wathi uhulumende uzathenga amagetsi eMozambique ukuqeda lolu hlupho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lo mnumzana Bekezela Maduma Afuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Iproblem ekhona sise imali yangkhona abayidingangi pongipho. Yena le imali iza kuba khona maybe njengokutsho kwabo bethenga i-fuel isilase another 3-4 days futhi week kungani ukuthi ehlwe. After that kubuye futhi kubuyele behlala inyanga yonke bedinga enye imali, lokhu esithontisela i-fuel ibe khona for a week ibuyinyamalala o kubuye kugcwala i-diesel, i-petrol ingabi khona, kumbe kube le petrol i-diesel ingabi khona. So into yangkhona i-very erratic, okungayenzi ukuthi ngabe uyavuma evelelebele yemali ekuthi kwenelisa ukustokha i-fuel ekuthi ngeke isibuye sibuyele kwi-problem enabe yebakhona. Sengenelisa ukustokha ukuthi one time bethenge ngathi lasta a month or 2 months then sebelokhu bedinga ngapha sisebenzisa yenale asoze siphinde sibuyele emalayinini. Asikho kokuqala bebesisho ukuthi bathole imali engayo. Sikhuluma nje mina khona lapha eGwanda sile 5 days singela-fuel ize yabuya namuhla egarajini elilodwa. I-queue ye-fuel ibidonsa almost aboma 3-4 kilometers egarajini eliyi-1 and ibathatha ukuthela ekuseni kathesa kusela siphelile ezinye imoto yalokhu ezisemalayinini. So even ngathi kuyena le zathola imoto aku-dry zizayibutha isilast a few days sinde sibuyele futhi kuroutine yenalani esiyijayelele.
Siyamuzwa njalo uhulumende sithi ukusilela kwamandla amagetsi okukhona kathesi ngezemvelo ezibangela lokhu.
Abantu bakhona ukuthi vele abathembakali, they always have an excuse not a reason for any problem esihlangana la. Bakwazi ukuthi bengathi ama-levels amanzi e-Kariba aphansi sizavuma ngoba sila njene singakuprova ngayo ukuthi kambe yikho kumbe kayisiko. Akuzwakali ukuthi amalahle azasilela thini ewanki. Barikathe siwanki kholari sidilizi. Lithi rani sidilizi ngilandela izifo ngenxathi wehlika nje umanager ukuthi izinto zime zibe reliable continue kunjalo. So hhayi, i-excuse nje siyitholayo, akula reason ukuthi uyewanga akula malahle. Akula malahle ayiwanga, amalahle ayizenzana yina. Kula malahle azakhethwa for another 200 years ewanki.
Isisusa sodubo yisiphi njalo kungalungiswa njani ukuthi kungabi kuqogelelwa imali okwesikhatshana?
Khona ukuthi asilamali yethu estate eqinileyo, yikho kwenza ukuthi sibe lama-problems wonke wona lawa. Angeke sithembe i-United States dollar, saso mali yethu.
Lo mnumzana abekezela maduma afuzwayo, ingcwethi icubungula izombusazwe sixoxelaye eseGwanda.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku-shortwave.
Iningi lihlaba umkhosi ngodubo lokuhamba kukagetsi okwamahola amaningi phansi kohlelo lwakwabelwa ugetsi osoluqalwe ngabenkampani yezesa. Abezesa bathule umbiko othi amandla la seqala ukusilela kubangelwa ikwehla kwesilinganiso samanzi edamu leCaribe lapho sokusithiya ubathabile masuku. Usethulela lolu daba ngokugcileyo.
Ikhampani ebonwa ngokugaywa kwamandla kagetsi eyezesa ibika ukuba isilinganiso samandla kagetsi agaywa esitishini seCaribe siza kwehla kubangelwa yikungani kuhle kwezulu lonyaka. Ngakho amanzi aseCaribe malutshwane kenelisi ukugaya amagetsi angenela iZimbabwe yonke. Izakhamuzi zakobulawayo ziveze ukudana zikhala ngokuthi ngabe izesa iyakhipha umbiko ngaphambili ukuthi izacitsha ugetsi ngaziphi insuku ukuze zenelise ukuzilungiselela. Omunye wabo somabhizimusi umnumzana Lucky Ngwenya uthi ibhizimusi ayisahambi kuhle ngoba kungasebenzeki nxa kungela getsi.
Ningi lesigayo elokitshini uhamba kwamagetsi asazwisisa ukuthi sokungokwani manje ukuthi izesi sicabangani. So manje nxa amagetsi etshona engasekho uzuthi ukuthi amagetsi ahamba ngo-2 akasekho, atshone engekho, elale engekho, evuke engekho, thina sasebenza sikhathi bani ngoba khathesi akusela business. As a business person I'm no longer doing business because of amagetsi. So sicelani i-government iyenze something.
Unkosazana Alice Ncube osakhulayo oziqhajileyo ngokuthunga impahla uthi selahlekelwa ngabathengi.
Mina ngiyathunga impahla, khathesi isikolo bezivulo, abantu bebezothungisa ama-winter uniform kodwa ngigcine ngesenelisa ukuthi ngiqede ama-order onke ngoba amagetsi ayahamba. Ayahamba ekuseni azaze ayebuya ntambama, ngitshone vele engazange ngike ngisebenze. And i-customer ngeza yeyibekezele iyadlulela phambili ethenga phambili. Mina njengami ngilahlekelwe imali khathi esishiwo isikolo zivulwe. Ngapha amagetsi uyabo wathengile i-cash power baphinde bawathathe futhi. Hayi, thina kweZimbabwe asisakwazi shoo.
Unkosikazi Lungile Sibanda ongumhlali wakobulawayo uthi ukuhamba kukagetsi sokubulala impahla yendlini.
Mina njengomhlali walapha kobulawayo amagetsi asithwala senzima njalo abasitsheli ukuthi ayahamba, impahla sezifile, kuyatsha amafriji, kuyatsha everything. Abantwana esikolo bahamba bengadlanga. Ngeke uvukise umntwana ka-grade 1 lo-0 lo-ECD ukuthi avuke ageze ngo-5 ngoba usukuse utsha amagetsi abe vele engasekho. Sithwele nzima.
Omunye wezakhamuzi zakobulawayo unkosikazi Sizwile Bhebhe uthi abantwana sebethola kungaphekwanga bevela ezikolo.
So, amagetsi lawa asesithwalise nzima ngoba ahlale ehamba nsuku zonke. Silabantwana abakumela beye esikolweni, siya-ayina, akula magetsi. Abantwana labo bakhala ngendlala, bayatshayisa bethola kungela magetsi angakaphenduki. Laba abancane bethola kungaphekwanga. And then ndohlupho futhi ukuthi le gasi yakhona la ayisathengeki bantu, hayi. Iyadura la ithengeki, kunzima.
Amabhizimusi izibhedlela kanye lamakampani asebenzisa amandla kagetsi amaningi athi lokhu kulakho ukubangela ukuwa ngamandla kwesimo somnotho welizwe wona ovele ungamanga kuhle. Ukuhamba kwamandla kagetsi sokuthwalisa nzima uZulu wakobulawayo iningi liveza ukudana ikakhulu osomabhizimusi bethi akusasebenzeki. Abezesa bethule umbiko othi isilinganiso samandla kagetsi aphewa eCaribbean selehlile kakhulu kubangelwa yikuba amanzi asemalutshwane ngenxa yokungani kuhle kwezulu ngendlela ebikhangelelwe ngomnyaka lo odlulileyo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ezitshiyeneyo ezisemsebenzini wokusakaza bethule isicelo kumalunga edale lePhalamende ukuba baluhluzisise udaba lwemsakazo yezabelo bafuqe udaba lokusungulwa kwama-community radios. Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sicelo senziwe emhlanganweni weziphathamandla eziphatheke emikhankasweni yokuthukululwa kwamagagasi owenzelwe eweteleni yeJameson eHarare owe All Stakeholders Conference on Community Broadcasting oqoqwe ngabenhlanganiso yeAmnesty International isebenzisana labeZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS leye-UN Democracy Fund. Omunye wabaphatheke kulomhlangano engumqondisi womsakazo owe Radio Voice of the People umnumzana John Masuku uchasisa ngokuqatheka kwemisakazo yezabelo kuntuthuko yelizwe.
Iqakatheke ngokuthi ngiyezabelo khathesi abantu uyabona lapho kube le monakalo echiyeneyo ochimani mani labochipingi eminye imisakazelo yapho ngibuya okwesikhathi esifitshane naso sihambile okwenzakala suku ngensuku ngakusekho le misakazelo. Kodwa-ke ngawo lo msakazo wesabelo ngawuqhubekela phambili lokukhuluma ngezinswelo ezijeneyo.
Umgcinisihlalo wekomidi ebona ngezokwethulwa kwemibiko lokusakaza edale lePhalamende eye Portfolio Committee on Media, Information and Broadcasting, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, utshele umhlangano ukuba bazoyithwala lingqobe abayinikezweyo ukuyaluphakamisa edale lePhalamende loludaba.
Samelela ipolicy framework kahulumende sikhangelele ukuthi ama-stakeholders kuma-community radio initiatives kufuze bona labo bephume mhlawumbe ne-framework abayikhangelele ukuthi yiyo indlela abacabanga ngayo ukuthi ama-community radio stations egijiniswe ngayo.
Ukhuthaza benhlanganiso ezikulolu hlangothi uSibanda ukuba bacace kulokho abakufunayo ukuze kuphele ukwesaba uhulumende alakho kwezokusungulwa kwayo. Omunye njalo olilunga lale komidi ebona ngezokukhitshwa kwemibiko umnumzana Albert Ngulube uqonqosela ngokuqakatheka kwemisakazo yezabelo ekulondolozeni amasiko lendimi.
Nxa ngamachangani ngamakhalanga ngamazulu kabe le-radio yabo izabatshela ngolimi abaluzwisisayo bazalalela even amasiko abo bazahloniphi. Iyancedisa kuntuduko yendawo lokuthi abantu bazizwe ukuthi they are part and parcel. I-constitution ithi sile 16 languages sile masiko esivela asiyaboni ngoba i-radio but bangazibona lawo-ke amachanga negidi isichangane sabo amavendi begida okwabo. I think they will feel part and parcel with the part and parcel of this country.
Umnumzana Velo Zondo ngomunye wabaphatheke kule mikhankaso yokuvulwa kwale misakazo yezabelo esebenzisana labentephe Community Radio Station eseGwanda. Bona basanda kwethekelela kwele Kenya lapho kubikwa kule misakazo yezabelo engamachumi amane ukuyabona ukuba baqhuba njani abakulelo lizwe.
I-Kenya Broadcasting Authority ayi-invite abantu abalesifiso sokubroadcaster ngezabelo kodwa abantu bakhona ukuthi bevule iwebsite bezidownload le application form. I-application form yakhona i-$10 which is 1000 shillings futhi i-license yona izoba yi-30,000 shillings elingana le $30. Kukanti ke ngapha kwele Zimbabwe ukuze uthole leyo license nxa uthe wanyuswa kumele wehlukane le mali engange 2500 United States dollars.
Abangenela umhlangano baveze ukukhathazeka ngokungaphumeli egcekeni kwahulumende ukuthi yini inkinga evimba ukusungulwa kwemisakazo ezimeleyo ogoqela ama community radio stations. Lanxa waveza ukuba kuzovunyelwa alichumi ukuthi aqale ukusebenza kuleli. Lanxa ele Zimbabwe lingelinye lamazwe aqala ezokusakaza ezansi yezwekazi le-Africa kanye lele South Africa ngomnyaka 1932. Kubikwa kuyilo eselisalele muva kwezokuvulwa kweminye imisakazo kulomhlubulo. Ele Zambia libikwa selile misakazo edlula ikhulu 101 radio stations efika phose amachumi ayisichiyagalolunye ayo kungezabelo 86 community radio stations. Kuthi ele South Africa lona selile misakazo yezabelo efika phose amakhulu amabili 165 community radio stations. Ele Malawi selile misakazo edlula kancinyane amachumi ayisikhombisa 72 radio stations. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ku-Live Talk namhla sikhangela udubo lokusilela kwamafutha ezimota elizweni. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress ANC libikwa lilokhu likhokhela kumavoti asebaliwa awokhetho oluqhutshwe ngolwesithathu. Phakathi kwalimpumela ibandla le-ANC selithole isilinganiso sokungamachumi ayisithupha ekhulwini kuthi eliphikisayo elikhokhelwa ngumnumzana Julius Malema ele EFF langezelela izihlalo lathola isilinganiso sokulichumi ekhulwini. Abomanyano webutho lokusebenzelana kwele Melika lelezwekazi le-Afrika ele-US Africa Command, AFRICOM, lithi libika ukuthi ukuhlasela okwenzele lo butho entabeni ezeGolis kwele Somalia endaweni ezihlala abeqembu lamalwecatsha we-Al-Qaeda kuphumelele. Iningi labantu lithi kumele ibandla le-MDC lilungise ubukhokheli balo njengalokhu okwethulwe ngumthethwandaba othethe lesi sinqumo sokuthi umnumzana Nelson Chamisa akakhethwanga ngemfanelo ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai ukuba ngumsekeli wakhe. Bakhona njalo abathi kukhanya ibandla le-ZANU-PF yilo elibasela udaba lolu ukwenzela ukubhidliza ibandla le-MDC. UGibbs Dube Studio 7 uxoxa labethule okusezifubeni zabo kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Indebele. Umnumzana Joseph Chuma webandla le-ZANU-PF usungula lolu daba.
Khangelani into leyo liyahamba njani le? Into le ayilaku-ZANU-PF phakathi. Into le kahle kahle nxa singatshayinja sifihla umphini imiso. Ubaba uTsvangirai wanomsekeli wakhe abakhetha bonke eCongress kodwa kumama Thokozani Makhubhe. Umakhubhe lo udala ngaba kula maNdebele kumthwakazi omuhle liNdebele nxa sikukhangele njalo umuntu wesifazana. So uTsvangirai watshengisa ukudelela abantu besifazana ngoba yena wathi sebona ukuthi bona a-a usengani sekuthathekile wabona ukuthi no angeke wajiya umbuso wakhe lowo emntwini owesifazana number one, two olindebele kodwa khonapho isapoti yabo enkulu ikhona ngapha emandebeleni.
Ye siyakuzwa kakhulu-ke wothi sibone silobaba lapha-ke osecingweni uGreatman Mkhwebo.
Bona sengathi i-MDC nje ayimamele umthetho ngoba ambona ukuthi khona umuntu ongaba ngaphezulu komthetho isinqumo sibekiwe ngoba eqinisweni noma ungaba ukhumbula emva vele naye even umholi we-MDC uyazi ukuthi into eyenzeka yaba liphutha umuntu mina ngazi kakhulu ekhethwa i-Congress ngomthetho ngoba kwayena uthanisa naye vele liboya oyazi umthetho kumele uthi yena ahlale alinde i-Congress noma ukhuphe ebambe ebambe kwesikhathana and then i-Congress uma isifikile sengakhetha okusemthethweni ngoba lokho eqiniseni vele hayi akukemthethweni.
Mina ngibona anti abantu besintwini vele ngabe baphuma into enze e-M D C cause vele kuyacaca nje ukuthi khona akukho lapho ababhalwe khona.
Ujohn cacca mama.
Hayi kuyacaca vele ngoba uyabona nje uyena uthwankira into ayenzayo vele kwakucacile nje ukuthi vele abantu besintwini kabafuni bafuna nxa efuna ukuvotelwa kodwa nxa kuyikuthi sokumele ukuthi abantu besesintwini ngapha bebenefit kababenefithi lutho into abayenzayo kusetshenziswa kuphela same as into eyenzakala kuzana bona abantu besintwini baba ngama-third lokunjani vice president nxa sokumele ukuthi bengene bebambe izihlalo abasabambi lutho sebexotshelwa le njengezinja eziyabe zisekela inyamazana kodwa seziphuka isikhumba.
So wena lapho uthi izithukuthu zenja ziphelele ebuyena
ziphelele emoyeni vele kakunancedo abantu besintwini vele abantu bakomthwakazi kabayekelane le nto ezihlanganele abantu le nto enzisishoneni kwezo vele yikho sokudala ukuthi kube lokuxabana nxa sikhuluma ukuthi konkhona thina eza abantu besintwini siyarojwa uthola uthiwa singama-tribalist but bona into abayenzayo ayibonakali ukuthi yiku-tribalism yini khona lokho.
Lapho ake sizwe uGibbs Dubela labalandeli bomsakazo weStudio 7 bexoxa kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilithulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ukhasi leVOA Ndebele. Umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi akulamehluko phakathi kweqembu lakhe lele Chicken Inn loba lona bona abazanqikelana lalo kusasa ngomgqibelo enkundleni yeBarber Fields. Intathelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngogcweleyo.
Iqembu leChicken Inn lingena kumidlalo yeviki lesikhombisa yesigaba seCastlelaga Premier Soccer League lihlezi endaweni yesine kungalani yemiklomelo ikanti iqembu leHighlanders lona lihlezi endaweni yesithathu nxa usuka emsileni wengalani. Iqembu leChicken Inn lemiklomelo lwelitshumi lambili ngemva kokuba linqobe kumidlalo yemine lanqotshwa kabili kumidlalo yesithupha eseliyidlale lonyaka. Ngakwelinye icele iqembu leHighlanders lemiklomelo yemine ngemva kokuba libe ngutshikilobhanqakane lanqotshwa kabili kumidlalo yesithupha eseliyidlale lonyaka. Loba kunjalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu utshele intathelo zindaba zemidlalo ngolwesine ukuba kulamehluko okhona phakathi kwamaqembu omabili.
Siyafana nje thina asikanqobi kodwa sesidliwe kumdlalo elinganayo. Okuqakathekileyo ngumehluko ozokuba khona phakathi kwethu ngemva kokuba sesidlale imidlalo engamathumi amathathu lane. Kwazibani mhlawumbe sizaphutsha imidlalo yalonyaka sesihlezi phezu kwabo. Ukhumbule phela sesidlale imidlalo eyisithupha kuphela lonyaka.
Kweminye imidlalo yesigaba seCastlelaga Premier Soccer League ezadlalwa ngomgqibelo iqembu leHarare City lihlezi endaweni yesihlanu nxa usuka emsileni lizemukela iqembu elijeke yamanye emsileni eleBulawayo Chiefs ngaseRufaro. Iqembu leChiefs yilo lodwa elingela ngitsho lowodwa umklomelo ngemva kokuba linqotshwe kwimidlalo emihlanu eseliyidlale lonyaka. Kweminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leMshwane Stars lizanqikelana neqembu leBlack Rhinos enkundleni yeNational Sports Stadium. Kuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leqembu leNkezi Platinum Stars enkundleni yeNyamunga. Imidlalo iyaqhubekela phambili ngensonto lapho iqembu leTriangle United lizamukela khona eleCapes United ngaseKipo. Iqembu leRentals lizadlala leLimanyika Diamonds. Iqembu leYada lizadibana leLeDynamos ngaseRufaro. Iqembu leTel 1 lizachana leleFC Platinum enkundleni yaseLuveve. Kuthi iqembu leWangi lizadlala leleChapungu ngaseColliery. Ngimele Studio 7 ngokulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngohlelo Woza Friday namhlanje silomculi wengoma zomdumo we-Afro Jazz uSipho Mbambo odume igama lokuthi Zimdabule. Asizwe ixoxa lo-Ezra Chisa Sibanda weStudio 7.
Aba baneni abahlabeleli abacula umdumo we-Afro Jazz kwele Zimbabwe. Ijahala ngombambo ngomunye wabalutshwana abangena kulo umculo.
Mina ibizo lami nguSipho Mbambo. Ma sengidlala stage ngibizwa ngoZimdabule. Kusho ukuthi mina ngakhula ngikhulela endaweni okuthiwa kwaNkosikazi ngafundi primary yami elukala i-secondary ngayenza esiganda secondary school ukuhlabela ngiqale ngeminyaka yabo 1997-98 ebengileqembu elibizwa ngokuthi umthombo wokuphila
Umbambo obecula isiqathamiya kodwa waseguqula wangena kuziginqe ukuthi acule ijazz njalo kukhona owamkhuthazayo ukuthi enze lokho
ngine album eyodwa ethi lungiselana abantwana nesingli eyodwa njalo ethi yona ngoba umama wami umtswana ithi yona umuntle ngesizathu sokuthi ngifisa ukuthi abantu bazi ukuthi udadewenu muhle umfowenu muhle ukwenzeka ukuthi abantu bahlale bebambe
uyelona ngamini tenda ngaye ngisinyamthanda uyelona ngamini tenda ngaye
Loba nje selesikhathi eside icula uzimdabule khakabili amadlalade amaneni
Yamthanda lomuntu Yenhliziyo yami yonke
Umuntu angenza ngajabulela ukuhlabela ngumfowethu ukuthi ngu Elijah owaye hlabela kusunduza boys bathi mabe buya phetheya weza wangitshela engikhuthaza etayi Mfoka baba njengoba unaso isiphiwo sokuhlabelela ngicela ukuthi italent lakho ungaliyekeli ngasengivula ke lamenye igroup ijazz ngiyakwazi ukuyicula ngiyayithanda futhi njalo ngumculo oyinternational ngasengithi hayi ke ithi ke ngitshintshe unyawo kancane ngingene kujazz hayi umculo bawamukela kahle kakhulu
kodwa ukuthi ngiyamthanda ngoba nguye
Phosela ilizwi kubalaleli ubatshele ukuthi bengakuthola ngapi
Thengani izingoma zabahlabeleli libathandayo kakhulu umuntu wakini futhi ube proud ngaye imusic yakithi sibe proud ngayo mina ngitholakala ke ku Twitter Instagram it's zimw_zw ungacheka uzimw productions yo ilokhu njena iFacebook page yami kanti ke ngiyayiphendula imibuzo yabafuna ukwazi ukuthi ngingubani ngenza kanjani njalo lama contact details bangabe kulomsebenzi ngiyabonga kakhulu balaleli be Studio 7 sithi kwasibe nani amen
Pandela emzansi uzimdabule umculo wakhe ohlakazayo eAfro Jazz nguye besilaye kuhlelo Woza Woza Friday libe nempela sonto emnandi igama lami Ezra Jesus Banda
yamthanda uthi naye uyangithanda ibona ngezenzo talambe ngikhulu yamthanda uthi naye
Yeboke umculo we Afro Jazz ovela kuSipho Mbambo odume ngegama lokuthi zimdabule uhlala eSouth Africa kodwa novela ke konkosikazi singakehlukane ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela udubo lokusilela kwamafutha izimota kanye lamagetsi kuqhubekela phambili elizweni Olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngisithi libe lempela nsonto enhle
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.